laba bangene kulikoliti ngompandula nyakenye njalo bathi koliti ababhadalisa amadola emelika angamathuma ezithupha 60 US dollars ukuze bathole ama-inform abalisa i-tracksuit isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube lalamhlanje ikoliti yabhodabhoda ngodaba lwezigqoko zabo, kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitshini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitshi uDr. Ngwenimoyo besithi bafuna ukubhadalwa imali yabo. Sixoxe lomunye wabafundi umkhululi Ndlovu obeke ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule.
Babesebesela nje ukuthi ama-tracksuit ma ulobhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela kisa i-tracksuit ulizithengele i-tracksuit. So yikho thina sezesalo futhi sathi ngcono sizigoqe sibatshengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu laba abasithinti kahle njengama-studio. Iyo izinto ezilede lapha kulokunye.
Umqondisi weJoshua Mkabu Nkomo Polytechnic ukhulume labafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi ikolitshi alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola lemelika. Iningi labafundi kuleli kolitshi lifunda nzima ngenxa yokutholakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitshi. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhadaliswa imali eziphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.